isikhathi esithe yaze yaphela inkatha yaze yaphela inkatha sekuyisikhathi esithe yaze yaphela inkatha yaze yaphela inkatha sekuyisikhathi esithe yaze yaphela inkatha yaze yaphela inkatha sekuyisikhathi esithe
Sbuya good day, ay, sfela good day.